Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 Mpandula 2021 Prophet Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo, basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luke Malaba namhlanje ufundise abahluleli abathupha munye ukuqala umsebenzi emfundondaba waphezulu owe-High Court. Iphendukile imidlalo yenguqu yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uthi uhulumende uyathokoza kwamagama ngesivuno sabalimi salonyaka esithi bazaqhubekela phambili besenza konke okusemandleni abo njengohulumende ukuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni. Umsekeli kamongameli uveze injabulo yakhe evula okusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi owenzelwe embukisweni omkhulu wezokulima elizweni oweHarare Agricultural Show namhlanje. UChiwenga uthi bakhangelele ukuthi ngokuphumelela okwenze inhlelo zabo zokulima ebeziphathiswa nguhulumende ezifana lolukamongameli lokuphathisa abalimi ngenhlanyelo imvundiso lokunye okokulimisa olwe-Presidential Input Scheme lonyaka kuzakwengeza idlabuzane labalimi ukuthi bathuthukise umsebenzi wabo okwezinga laphezulu okuzadala ukubana isivuno somnyaka uzayo sikhuphuke ukwedlula esalonyaka. UChiwenga uveze ukuba uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo ukubona ukuthi abalimi bayaphathiswa ngazo zonke indlela ukuze wehliswe inhlupho abahlangana lazo emsebenzini lokuthi bahlawule intengo engcono lapho sebethengisa isivuno sabo, bathole inzuzo yokunakekela imuli kanye lokuyathenga okokulimisa komnyaka ozayo. Kodwa waxwayisa abalimi ukuthi mana kumele baqhakathekise umsebenzi wabo, basebenze njengabantu abaqhatshiweyo, hatshi ukutshona besiyazingela umvundla kumbe ukuyagebha imbeba emapulazini abo njengalokho okwenziwa ngabanye.
Government is alive to the fact that farming is a business. As such, necessary adjustments will be made to producer prices of various crops in line with changes in the macroeconomic fundamentals and timely process payments to farmers. It goes without saying that our farmers need to be adequately incentivized in order to ensure sustainability and the growth of the sector. This is what we will do on our part. But we also now expect that farms are not for hunting or for chasing the poor rabbits and squirrels in the field. That land must be worked upon. So this is why we say we want cooperation, we want coordination, we want everyone, every stakeholder in the agriculture sector to take part in the development of this country. Agriculture is a business.
UChiwenga uthembise abalimi ukuthi iziqondiso zokumelana le-COVID-19 ze-lockdown zizayekethiswa ukuze bengabhekani lenhlupho lapho sebehambisa isivuno sabo besiyasithengisa emikambo leziphaleni zelizwe. Waxwayisa osomabhizimusi abathenga lokuthengisa imali emkambo ongekho emthethweni besithi bazajeziswa kanzima bengabanjwa. Utsone ngokukhuthaza osomabhizimusi abalimi abembayo labanye ukuthi basebenze ndawonye ukuzithuthukisa ngokwabo okwezinga laphezulu okuzakhokhelela ekuthini bathuthukise umnotho welizwe. Phakathi kwabantu abahlolwe izolo eZimbabwe kutholakale abaphezu kwamakhulu amathathu 345 bele COVID-19, kwathi abathoba 28 babulawa yileli gciwane. Okwamanje ilizwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba yizigidi ezehlula kancane ezimbili. 2.2 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Umahloli omkhulu eZimbabwe uJustice Luke Malaba namhlanje ufungise abahlolele abathoba nomunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu o-High Court abasanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuvivinywa yikomishini ebona ngezemithetho eye-Judicial Service Commission. Abafungise ukuqala ukusebenza emthethwandaba we-High Court ngababalisa uMnumzana Rogers Manyangadze, Joseph Chilembe, Wongani Ndlovu, Samuel Deme, Mnamato Mtevetsi, Nevakatiyo, Elijah Makomo, namakhosikazi amabili uCatherine Kate Bachi Mzawazi noLucy N. Chipo Mungware. Abekomishini elawula abahluleli bemithethwandaba e-Judicial Service Commission bathi ukuqala umsebenzi kwabahluleli abatsha laba kuzanceda kakhulu ukwehlisa umthwalo womsebenzi wemithethwandaba obungasahambi kakuhle, ikakhulu ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini phansi kweziqondiso eze-lockdown zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Phakathi kwabahluleli abatsha laba, ababili babo kuphela ngabesifazane. Bathe bebuzwa abe-Judicial Service Commission ukuthi kungani abesifazana bebalutshwane kangaka, bona bathi lokhu beqhubeka ngohlelo lwabo lokudinga abahluleli abaningi. Ngakho ke uhlandla elilandelayo mhlawumbe inani labesifazane lizabe liphezulu ukwedlula leli hlandla. Abafundiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bahle bakhuphula inani labahluleli bomthethwandaba we-High Court kwaba ngamashumi amane lantathu, abalishumi lasikhombisa babo kungabesifazana. Edaleni laphezulu ele-Supreme Court kulabahluleli abalishumi lambili, abahlanu kuphela kungabesifazane. Omunye wabahluleli abafundiswe namhlanje nguJustice Samuel Deme owesilisa okhubazeke emehlweni. UChikwana wamukele ngenjabulo ukuphumelela kwakhe ekuvivinyweni ngabe-JSC, esithi lokhu kwenziwe kulandela isisekelo sombuso welizwe esinika ithuba lelungelo kwabakhubazekileyo ukuthi bengajiywa phandle endabeni ezinje. UJustice Deme uqhubeke ethi ukuphumelela kwakhe ukukhethwa ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba waphezulu kuzanika idlabuzane kwabanye abakhubazekileyo ukuba basebenze nzima ukuthola amathuba anje, hatshi ukumelela ukukhanyezwa. Abenhlanganiso elawula umsebenzi wamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe bathi ukwengezwa kwenani labahluleli kulinyathelo elihle kakhulu, kodwa okuqakathekileyo yikuthi amajaji lawa asebenzise ubungcweti babo ukwahlulela amacala, kungabi lokungenela kwezombusazwe emsebenzini wabo kumbe ukukhangwa ngemali ngabosomabhizimusi loba kudinga ukufumbathiswa. Izakhamizi zenkayi zithi kusobala ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuphutshisa uhlelo osolwe lesikhathi eside lwasungulwayo olokulungisa imigwaqo osuka enkayi usiya kobulawayo lezinye indawo, lanxa isithi uzalugqiba. Umphathindlambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba ye-electronic ukuthi wakhiwa komgwaqo lo kuyingxenye yezinye zenhlelo ezimqoka zikahulumende aziqhuba esigabeni seMathebeleland North. Uncube uvumile ukuthi ngempela uhlelo lolu olwasungulwa ngomnyaka 1993 kwakumele lugqitshwe ngomnyaka 1999 njalo uyazwisisa ukukhona nakwezakhamizi. Uthi lanxa uhulumende kamongameli Mnangagwa izama ukuluphutshisa, impahla zokusebenzisa zike zasilela okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, osandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bethi Nikubhebhe, isakhamuzi senkayi njalo oke wamela inkayi South edalele ephalamende.
Uyatsho lokuthi ukuthathe yena from 93 kusiyafika 99 file wasewalukuza waphela. Kwakuyi-government ye-Kuwait eyayithena izancedisa uhulumende weZimbabwe ukulungisa lowo mgwaqo. Kodwa i-government ye-Kuwait yagcina iphuma ithiya ngenxa yokuthi i-government yeZimbabwe kayizange yenze into okwakufanele izenze ngesipho leso eyayisinikwe i-government ye-Kuwait. Uzananzelela ukuthi ngaso sonke isikhathi ama-election esenuka santungwana, izanu iyasukuma ime itimpo ikhulume izinto ezaziyo ukuthi ayingeke yazenelisa ngoba ivele siyehlulekile ukuzenelisa. Ubakhuluma kunje nje ngoba sebezwe sesiqala ukukhuluma ngomgwaqo wenkayi nesimo esiyiso sona. Sebebona ipressure isikhona, sebezama ukuresponda ngokuthi bakhuluma ukuthi bazawulungisa. Angiboni bekwanisa ukulungisa. Umgwaqo wenkayi ungaphela kuphela nxa sokungene uhulumende olozwelo labantu. Wena wakubona ukuthi umgwaqo uhulumende onguye sibilotela ukhokhela abantu ayethatha ubhu alufake phezu kwetara senguthi umgwaqo awubona ukuthi ngumhlolo wona lo.
Ungathi kukhona umahluko owake waba khona yini? Sezwa abanye ephalamende besithi umgwaqo wenkayi lekhwekhwe usungcono.
Engingathanda ukukutshela abalaleli sithandekile ukuthi ngivele enkayi ngesonto, bengihambe ekhaya nge-Thursday, ngicine ngihambe kunyanga ephelileyo. Ukugreda ababekwenzile babethethe ubhuqu balufaka emgwaqweni ngokuhamba kwezimota isikhathi eside just 1 month, amagodi abamaphotholes akade besithi bavalile asevuleke asekhamisile within a month. Kodwa nxa usizwa bekhuluma bazakutshela millions and millions of US dollars worth angenile kona lwana umgwaqo befaka ubhuqu abalifake emgwaqweni nalana. Mina mbona nani abakhuluma yindlela zokuvala ukudla imali abakwenzayo, ngoba angisiboni isizathu sokuthi uhulumende angathi elama options anjengokuthi build on and transfer babe belokhu besithi bakumelelwe yena ukuthi aze yalungise umgwaqo. Mbona ngani nxa bengathenda akhona ama-companies angenza i-build on and transfer yomgwaqo lwana afaka ama-toll gates, abantu bahambe kuhambeke. Kakudingeki ukuthi kuze kube nguhulumende onguyosebenzayo. Umgwaqo lwana kule 2 kilometers ekade zisuka eQueen's zisiyabambanisa i-bridge lengwiqi. I-2 kilometers weziyana zaqalisa ngabo end of 2016. Kwaphuma umgabe zingakapheli i-2 kilometers. Kuthethe uMnangagwa another 4 years ukuthi azaqedise i-2 kilometers ezazivele zithiwe ngumgabe. So if it takes uhulumende 4 years ukuthi alungise i-2 kilometers, shuwa lumgwaqo uzaphela nini? Uyaphela mzwana kutheni? Okumqoka ngokuthi bathe bona sebevala umgwaqo lowo ngobhuqu, sokuvuleke sokukhamisile kathesi, kodwa imali eningi ihambile. Sekukhulunywa ngomgwaqo nalowo ngoba ama-elections ka-2023 aseseduzane, yikho sokukhulunywa ngawo. Babona futhi njalo ukuthi ngenxa yokuthi umgwaqo lowo usemlonyeni yabantu uvele uzabadlisa. Kodwa this time mbonani kuzaba zinyanyana ngoba eqinisweni uhulumende kaMnangagwa ukhuluma amanga uthi i-economy yeZimbabwe iya-improve, kodwa thinasikub bonisa kumabhizinesi ezisebenza ezihwala ezihola imali eziphilisayo akazikubona. Abantu indlela abaphila ngayo ilokhu isiba worse than ababeyikho khona. Kulumele ukuthi ngoba ama-elections seseduzane.
Lo bekungumnumzana Bethi Nikubhebhe, isakhamuzi senkayi njalo owake wamela inkayi South edalele ephalamende, obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum kanye la kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala amanye amazwe. Umongameli Mokgweetsi Mafisi wawele Botswana ngolwesithathu ugcizelele ukubana kuqakathekile ukuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa eZimbabwe. Uthi izijeziso zomnotho sezidale uhlupheka ikakhulu ebantwaneni, abesifazane kanye labadala eZimbabwe. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Khuluma le ntatheli izindaba eHebron ngolesithathu uMasisi uthe kumele amazwi ngentshonalanga ayiwo afaka izijeziso zomnotho acabanga ngabantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Uthi izijeziso zomnotho ziphazamisa impilo yeZimbabwe ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane nokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19.
It also was a call for the international community to end sanctions against Zimbabwe, particularly in the face of COVID, because it's the children, the women, the elderly.
Lubizo lokuthi amazwi angentshonalanga yesu lezijeziso zomnotho azifaka eZimbabwe ikakhulu kuyisikhathi se-COVID ngabantwana besifazane kanye nabadala abahluphekayo ngenxa yezijeziso. Kungaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe iphume kubunzima obulethwe yi-COVID-19.
Kodwa umnumzana Ngqabutho Mabena oyibandla leZimbabwe Communist Party ekwele South Africa uthi akumelanga kugconwe izijeziso zenotho ngesimo esikhona eZimbabwe.
Sekugcizelelayo ukuthi ukuwa komnotho weZimbabwe kakwenziwanga ukufaka ama-sanctions, ngoba umnotho weZimbabwe uqale ukuwa ngo-1991 kufakwa Economic Structural Adjustment Program. Sithe sifika ku-2001 lapho kwangena khona izidera, umnotho wakithi wawuvele usuwile kakhulu. So umnotho kawuyiswa ngama-sanctions, wawuyiswa ngama-bad policies ayifakwa nguhulumende obusayo. Kodwa ke sihambisana lalokho okukhulunywa ngabakhokheli besadaki akuthi ama-sanctions kumele aphume.
Umongameli Masisi ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe o-United Nations General Assembly eNew York ngolwesihlanu ukhuthaze amazwe afanele United Kingdom kanye leMelika ukuthi yesule izijeziso zomnotho ezethiswa abanye eZimbabwe. Umnumzana Benjamin Sibanda, isizalwane seZimbabwe eHebron, uthi uvumelana lo Masisi ngoba izijeziso zomnotho zimaza abantu kazana zitshiya phandle labo okuthiwa kumele zibhekane labo.
Mina lana ngiwabona ama-sanctions ukuthi enza. And the guys also who are targeted, labo, they don't feel the pinch. So basically, angezelela ubuhlungu belizwe obukhona elizwe. So if the outside world could have abantu beZimbabwe at heart, bakuthipho ngama-sanctions lokho, ngiwavele kubulala uZulu, akubulali labo bantu, ngoba labo bantu vele bathatha imali eningi kakhulu, vele ama-sanctions laba afakileyo.
Amazwe angentshonalanga wona ayala ukuthi izijeziso zomnotho zilimaza umuntu kazana ngoba zayitheswa enye inkokheli yeZANU-PF kanye labanye abo lobudlelwano lombuso. Kusenjalo eleBotswana selibumbe ikhomishini ezacubungula uhlupho lokuntshontshwa kwenkomo emzini yasemngceleni leZimbabwe. ELeBotswana lithi abeZimbabwe babantshontsha inkomo lezi. Umongameli Masisi ngeviki edluleyo uthembise ukubumba ikhomishini ezabona ukuthi udubo lolu lungaqedwa njani kulokufuthelana emzini yasemngceleni lapho sekubulewo oyedwa eZimbabwe ocatshangelwa ukuthi lisela lenkomo. UMasisi uthembise ukuthi kasuka ayike labantu bakhe bephile njengesiphephelo elizweni labo lapho okubikwa ezinye izakhamisi ezidele imizi yabo sezisesaba amasela enkomo. Kodwa abanye bathi udaba lolu kumele lukhanyelwe ngelihlo elibukhali ngoba kulolunye olusegudwini lapho iBotswana idubula inkomo ezingena zivela eZimbabwe. NginguMqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Isikolo esinceda abantwana abaswelayo abafisa ukwenza izifundo zaphezulu se-United States Student Achievers Program, USAP, Community School eseZimbabwe, sesidinga abazangena kuzifundo ezijiyeneyo ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano kwinhlanganiso ye-Education Matters uthi kumele abafisa ukungena ku-ESAP Community School eseduzane leGoromonzi basebenzise ubulembu be-intanethi kukhasi lesikolo lesi bafake izicelo zabo zama-applications kungakedluli umhla ka-8 wenyanga ezayo. Unkosikazi Mano uthi abafisa ukukhuluma labo enkundleni yokuxhumana eye-WhatsApp ngodaba lolu kumele basebenzise inombolo ezithi 0771021511 077 102 151. Balako lokuya emahofisini eMelika kobulawayo eHarare lezinye indawo. Unkosikazi Mano uphinde wathi abantwana abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bayancediswa yisikolo lesi. UGibbs Dube uxoxe lo Primrose Magutshwa owafunda eNjube High School osefundela ukuba ngunozindaba esikoleni se-USAF Community School.
Ukuthi ngize ngithole i-application form yesikole lesi, ngasendelwa umngane ku-WhatsApp, and then ngase ngifila ngephepha ngaliprinta, and then ngabhala ngaphiye namaphephani, and then ngase ngihamba ngawa faka ngaleso sikhathi amaphepha angikhona besubmitha eNorth American State eBulawayo, yikho lapho engahamba ngasubmitha khona.
So watshelwa mbani ukuthi kumele kube lento enjalo? Wenzwa njani sejeli?
Ngesikhathi mina ngi-applya nganginyela lwazi oluningi ngalesi sikolo, nga-applya ngokuthi ngangithakela ukuthi i-scholarship. Kwakuyinto entsha yimi ngoba ngibe yiklasi yokuqala, so kwabe kungakabi lolwazi oluningi ngesikolo.
Ye, Primrose, nxa sesikhangela sibili sibona ukuthi kulabanye abantwana abakhatshana sibili abahlala endaweni ezingakhanyelwa ukuthi uzoyefika khona kuba nzima kakhulu. So abantwana abahlala endaweni ezinjalo bangayenza njani ukuze bengene kuhlelo lolu owena ophakathi kwakho?
Yeah, kulula ukuthi bangene ngoba khathesi kunje bakhona abantu abalolwazi nge-scholarship lesi abavela endaweni eziningi zaseZimbabwe, emakhaya lasedorobheni. So laba bantu yibo abahamba be-spread ilizwi nge-USAF Community School. Njengani, so khathesi abantu abahlala emakhandeni sebekwazi nge-USAF Community School ngani. So kunjalo kula bantu abakhona abavela emakhaya laba bahamba benika abantu ama-application.
Yes, singathi kwaba lula kanganani kumbe kwaba nzima kanganani ukuthi u-apply khonapho uzungene? Batshela abantu.
Akukho lula khona. Okufunakalayo ukuzinikela ukuthi ma u-answer uphendule imibuzo eku-application, ube leqiniso, ukhulume ukuthi wena ungubani, uvela ngaphi, ufunani. Yikho okuqakathekileyo ukuthi uze uthole indawo.
Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuze ugcine ungena khonapho xa sikhangela ukuthi wa-applya, wahlala isikhathi esingaka, wakuphendula, wayenza ama-interviews? Akubatshela abantu.
Nga-applya sengizabhala imhloliso yezimseki kwakukubo October, and then ngahlala kwaze kwaphendulwa kubo November, yikho lapho engahamba khona ngaku-interview. Ngiyava kwesikhathi eside sibili, and then ukuthi ngize ngithole impendulo yami kwakubo December. Sengize ngaphosa ngakhohlwa lokuthi ngangena ku-interview.
Akubatshela abantu ukuthi kuyenzakala khonoko sokuphakathi kwakho?
Kuyenzakala kakhulu. Okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu azinikele ukuthi ma yenza into yakhe, afake amandla akhe wonke, azitshengise ukuthi ungubani nokuthi ukwanisani. Like umuntu angazincindezeli, bonisa ukuthi ungubani ku-application lakho nxa ulifaka. Nothi njengomntwana nje owesikolo, but ukuthi uyenzani futhi ukuthi uncedise abantu abaku-community yakho, uwenzele ukuthi lawe bebona ukuthi umuntu ozaletha imfundo ozayithola lapho yakhona uyiphendukise elizweni.
UPrimrose Magujwa owafunda eNjobe High School usesikolo se-USAF Community School, ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseGoromonzi. Kwezemidlalo, isiphendukile imidlalo yenguqu eyomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Kubika intatheli zendaba yeStudio 7 yezemidlalo uJoseph Njanji.
Lokunemidlalo yesikhombisa namhla enkezo yeChibuku Super Cup njalo leyoqale ekuseni ngehola lethumi lanye iphele kanje enkundleni yeNational Sports Stadium, iqembu leHerentals libe ngitshikile obhanqa 0-0 leleZPC Caripa, esakuva iqembu leCranbourne Bullets libe ngitshikile obhanqa 1-1 leleManyika Diamonds, kuthi eleTriangle lenkezo Platinum Stars bona abe ngitshikile obhanqa 2-2 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeMandaba. Bekulo mdlalo wodwa ngehola lakuqala emini obuphakathi kweqembu leChicken Inn kanye leBulawayo City, wona odlalelwe ngokuphelele enkundleni yePower Fields njalo ofike emaphethelweni iqembu leChicken Inn linqobe nge2-0. Limpumela icho ukuba iqembu leChicken Inn selifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinali yomncintiswano weChibuku, okuyisimo esijabulise kakhulu umqeqeshi waleli qembu uJoey Antipas.
Ngithanda ukuthela ihlombe abafana bami ngokwenelisa ukubuthelela emhlomelo elithumi ebesiyidinga ukuze silulele kusigaba esilandelayo. Asidlalanga ibhola elinathisa amanzi, kodwa okuqakathekileyo ukuba senelise ukudlulela kusigaba esilandelayo ngoba sivame ungaqhubi kuhle kumncintiswano weChibuku. Kusasele umsebenzi omkhulu kodwa esibhekane lawo ngoba abadlali bethu abakabi sesimeni okumele babekiso.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi abafana bakhe badlale kuhle noma nje benqotshiwe.
I think in terms of performance we are better than them. The only thing that they did is
ngokubona kwami sidlale kuhle kulabo, kodwa okudala umehluko yikuba bona benelise ukuhlohla, njalo yinto elungisekayo leyo.
Emidlalweni eqale ngehola lesithathu emini nasenational sports stadium, iqembu leDynamo Moscow linqobele iyada nge1-0, okutsho ukuba selile mihlomelo elitshumi lesikhombisa phezu kwengalane yemihlomelo, njalo lalo selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emdlalweni obusenkundleni emandaba, iqembu leFC Platinum libhaxabulele wawa nge4-0. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe lamaMighty Warriors linqotshwe nge3-0 leTanzania. Emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa, iqembu leZimbabwe leTanzania kusipana sikaGroup B ndawonye leleBotswana kanye leleSouth Sudan. Njalo emdlalweni wakuqala namhla ekuseni, eleBotswana litshaye leSouth Sudan nge7-0. Ngiyimile iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili sinethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo, basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luk Malawa lamhlanje ufundise abahluleli abathobani nomunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu we-High Court. Siphendukile imidlalo yenguqu yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezithiyeneyo zelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo
lwethu. Siyalibonga ngokulalela kwenu.
Sithi asidibaneni
kusukela ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.